Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngila kustudio 7 ngesonto mhla 25 kuMpalazi 2022 uGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
Wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa. Wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod.
Unanzwa ikhefu lekhisimusi yeZimbabwe lakwamanye amazwe.
Siyenkareja izukulwane seZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye, isikhathi semuli, isikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando.
Kukhunjulwa abahluphekileyo ngekhefu lekhisimusi. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kunanzwa usuku lekhisimusi oluthakazelelwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Abakholo lwesiKristu bavumelana ukuba usuku lolu ngolokukhuthaza ukuthula nokudlelana phakathi kwabantu bonke, hathi ukuba ngolokuzalwa kukaJesu Kristu. Luthakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo eZimbabwe lawamanye amazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umfundisi Rafael Mthombeni.
Umnyaka usugoqekile, umnyaka ususalelwe nje zinsukanyana ezinlutshwane ukuthi uphele lo oka 2022. Kuqala ikhisimusi. Yikho ke ikhisimusi siyakwazi ukuthi iphathelene kakhulu lokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yikho ke siyakholwa ke thina ukuthi uJesu wazalwa lapha emhlabeni. Esingeke mhlawumbe sikwazi ukuthi ilanga lonele lika 25 December yilo exactly okwazalwa ngalo uJesu. Kodwa siyakwazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Yikho ke inkosi ke yabona ke izithunywa lezi izazi zasempumalanga zisiza zibuza zisithi uphi lo ozelwe enkosi. Inkosi le uHerod yasihlupheka kakhulu ukuthi kanti ngubani lo munye ozezelwe.
Akubatshela abantu ukuthi yenzani ke inkosi uHerod konayo.
Ngaleyo ndlela yathi hambani lingambona lidlule lapha lingitshela. Kwabonakala ukuthi inkosi yasibatshengisa ukuthi bangaphindeli ngendlela ababuye ngayo. Kodwa ke siyakwazi ukuthi bambona uJesu, bamkhonza, bamenzela mhlophe. Yilo leli langa lekhisimusi esilenzayo lathi. Kanti ke ngifisa ukuthi ngenzela ikhisimusi enhle kubo bonke abalaleli beStudio 7, lani lonke abasakazi beStudio 7, ngoba siyakwazi ukuthi ngumsebenzi omkhulu lo ukuthi abantu bezwe lezi zindaba ngezikhathi zonke kusukela ukuqala umnyaka, ilanga ngelanga, insuku ngensuku, kuze kuyephela umnyaka. Yikho ke ngifisa ukuthi libe lekhisimusi enhle bantu bakithi, lithokoze kube lokuthula. Into enkulu yikuthula, into enkulu yikusizana, into enkulu yikuphathisana, into enkulu yikuthi abantu bathandane. Kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lokutshontshelana, kungabi lokuzondana. Kodwa ke libe lekhisimusi enhle. Libe lomnyaka omtsha omhle ngoba lo nyaka inkosi sikhangele iyasipha lezulu kwelakithi eZimbabwe sibe lokuhlalisana lokuphila okuhle lokuphumelela okuhle libe leKhisimusi enhle.
Mfundisi Rafael Mthombeni uhlala eTexas kwelemelika, sixoxe laye eseDallas. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo mfundisi Khulekani Ndlovu okuhlanganiswe i-Association of Apostolic Church in Zion.
Ukhonza isebandleni leZion silindele usuku lokuzalwa kwendodana yomuntu uJesu Kristu. Siyakholelwa ukuthi uJesu Kristu wazalwa. Ngikhuluma ngilapha ngise-South Africa. Siyakholelwa ukuthi uJesu wazalwa. Ma ezalwa wezalelwa ukuthi ezokhulula thina esakugcina zile. Sithola encwadini kaLuka 2 evesini ka-25 ukuzalwa kwakhe kwakuletha inkululeko phakathi kwabantu, kwakuletha inkululeko enkulu phakathi kwabantu ababesemunyameni begcina zinkini. Ezalwa endlini yamaJuda, amaJuda ayesazi ukuthi uJesu uzozalwa njalo uzoba yinkosi phakathi kwabantu. Kungakho ngesikhathi ezalwa kwabulawa wonke amazibulo angabafana ngaleso sikhathi, bebulawa uHerod owayengumbulali. Kodwa-ke uma nginanzelela ngokweBhayibheli uJesu uyabe wazalwa kulezi nyanga zamaFebruwari siya kuMashi. Uma ngifunda ngokwendlela yakho iBhayibheli, kodwa ngokwekhalenda amaRoma basebempeka basebekhatha lolu sungu balubeka noma lusuku lona lolu lwangu-25 December. Ngokwekhalenda makwenza njani ukuthi akugungazwe usuku lokuthi uzelwe 25 December? Kodwa lona lona exact akusiyilo usuku lwakhona azalwa ngalo, akusiyilo usuku olwazalwa ngalo. Manje nginanzelela ukuthi abantu bonke abakholwayo, amapostoli, amaziyoni, amaphentekostali, bakholelwa kakhulu ekuzalweni kwenkodana uKristu Jesu. Bakholelwa. Yebo, bakhona abangakholelwayo asebethi uzalwa njani? Ngokamoya. Yena wazalwa ngokamoya, abanye phela bagake khulu kubakhona. Kodwa uJesu wazalwa ezalwa endlini yamaJuda.
Umfundisi Khulekani Ndlovu ukuhlanganiswa i-Association of Apostolic Church of Zion. Baningi abantu eZimbabwe abananza ikhefu leKhisimusi. Kulabanye abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF.
Ngithanda ukubana nithathelele ithuba ngifisele imuli yeZimbabwe yonke kanye nje labantu bonke umhlaba wonke lo jikelele ikhefu elihle. Siphumula sikhumbula ukuzalwa kaJesu, njalo futhi ngibafisela ukungena eminyakeni omusha, umnyaka ka-2023 ngamandla amakhulu avela kuNkulunkulu, ukuzithoba okugcweleyo, njalo lokuba lesifiso sokwakha ilizwe lethu sisiya phambili, ukwenzela ukubana sibe lempumelela lokuphila kuhle. Sithi noma sithiya leli lizwe silithiye lisezandleni ezinhle, sithiyele abantwana bethu ilifa elilungileyo. Asibeni sonke lekhefu elihle lokuphumula okuhle. Ngiyabonga.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF. Ake sizwe esikuthunyezelwe ngumnumzana Ostalo Siziba okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Ngiyabonga kakhulu, ibizwa nguGift Ostalo Siziba, ngisikhulumeli se-Citizens Coalition for Change. Thina sithakazela iKhisimusi okomnyaka ka-2022, esikhathini ebesinzima kakhulu. Liyakwazi ukubana-ke abanye bebesemajele kulobu nzima, kodwa sithatha ithuba leli ukubana-ke siphefumule njalo sikhonike lezi muli. Okuyinto esiye-encourage-a izizukulwane seZimbabwe yonke ukubana-ke sihlangane ndawonye. Yisikhathi semuli, yisikhathi sokubana
njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando ukubona besenyathime sisipha ke ama Christmas hamba sivakatshela imuli kaJob sikhala kusasa siya ke enkaya ukubana sinika abantu bakithi ama Christmas hamba savela kumongameli uAdvocate Nelson Chamisa ngenxa kubana siyimulinye njengabantu beZimbabwe sithakazelele iKhisimusi sisonke sikhangelele kuba 2023 uzasinika ithuba lokubana eZimbabwe kube lenguquko inguquko yenza kubana sonke siphile ngendlela ke engcono whether ubadlalipi njengamaZimbabwe fanele siphile impilo engcono nxaso kule nguquko ngoba inguquko ibuya ke ukuzosiza umuntu wonke weZimbabwe. Ngiyabonga
uMnumzana Ostalo Sizizwa umsekelo wesikhulumelo sebandla le-CCC. Sithole njalo umlayezelo lo ovela eMpowensi.
Sanibonani ninjani Studio 7? Hayi kamani uJabulani Khumalo khaya ngiphuma engwize eplan presiding laseduzeni eBnaburg. Ngilifisela okuhle Studio 7 niphile nibe right la enikhona. Nandi nje usakaza kwenu asinilalele. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu. Lathi silifisela ikhefu elihle. Siyahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi ele Russia libulala abantu mahlayana kwe-Ukraine lisenzela ukwethusela uzulu njalo lokuzithokozisa. Wethule amazwi la izolo enkundleni yokuxhumana ye-Telegram kusanda kubhonjwa abantu edolobheni le-Kherson. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. UMnumzana Uhuru Kenyatta ukhangele ukuba uzakwethekelela esigabeni sethu Grey kule-Ethiopia uyahlolisisa ukukhulisana umlodwa phakathi kwarhulumente lamaleqatsha. Inhlanganiso ye-African Union isivunyelwe ukulonda isivumelwano sokukhulisana umlodwa esalotshwa ngamaleqatsha lorhulumente. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sinana masiko isenzi umandla lo baba mkhulu babe lobola
usenzi lo masiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhla sixoxa lo mnumzana Buso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu.
Angibingelele bakudube abasakazi bomsakazo wethu bonke nje jikelele, ngiphinde futhi ngibongelela labalaleli njengoba kade sikatula sisonke kusukela umnyaka uqala sesize manje sesilungele ukuthi siwugqibe njengoba vele sesisemaphethelweni. Umkhosi weKhisimusi loba sisazi ukuthi umsuka wawo ugxile kakhulu kulaba bezenkolo yobuKristu, kodwa ke usungumkhosi ngempela osungene kakhulu empilweni zethu kangangokuthi ususetshenziswa umhlaba wonke, ngathi nje amazwe amaningi emhlabeni noma kungewona wonke, njengomkhosi lapha okuye kuhlangane khona imdeni abantu bomndeni. Uthola ukuthi basebenzisa lelo thuba lokuthi kabake beyohlangana babe ndawonye nje bengumndeni, kudliwe ndawonye, kujatshulwe abantu bendawonye. Yikho kokwenza lolu suku luqakatheke kakhulu, ngoba ngisho lalaba abenkolo yamaKristu baye balisebenzise ukuthi kube lezinkonzo ngempela ezimkhosi emkhulu zokudumisa uJehova phela ngokubalethela indodana enguJesu Kristu emhlabeni ukuze bazogezwa izono zabo. Ngakho-ke ngaleso sizathu ungumkhosi omkhulu kakhulu osuhlonishwa umhlaba wonke.
Siyakuzwa kakhulu Ngwenya, kodwa ke ekadeni kwakusenziwani?
Yayisiba khona imikhosi lapho amakhosi ayehlangana nesizwe sawo kwethule le nkulumo zokubonga isizwe lokusikhuthaza eziyabe zigxile ezigamekweni ezenzeke unyaka wonke njengoba sekufike emaphethelweni nje, njalo zikhuthaza nokuthi uma kuqalwa omunye umnyaka abantu kumele bakhuthazeke kanjani bazigcine futhi yikho ke ukhisimo sempela sokulusuku olukhulu kakhulu 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 oluqhakathenge ngendlela isimangaliso ngoba laba kade besebenza baye baqoqe baloko beqogelela bebeka khona kwabakutholayo umnyaka wonke kuthi xa sekunje bathathe khona lokade bekuhlanganisile bayojabula nemindeni yabo abanye bayothenga izinto abakade befisa ukuthi ngaba bengazithenga ukuthi ke masokuhlangene kube kuhle kube njeya yikho ke babudube okuhlungu linabalaleli ukuthi abanye abasalisebenzisi kahle usuku lolu njengoba sesibona abantu sebenatha uphuzo oludakayo kuze kugcine sekuba nemthelela yokuthi kube nezingozi emgwaqweni kokunye kugcine sekulinyazwana bese kuchitheka igazi lomphefumulo.
Ciba khonapho baba Ngwenya.
Siyakhuthaza ukuthi abantu abalwenze usuku lekhisimusi libe lusuku olumnandi. Ngisho sisakhula kwakulusuku ngempela olwalunzima noma sasingabafana selusiza inkomo ngalelo langa sasizilethela ngalengakatshoni lathi sifuna ukuthi siyehlangana nabangani bethu. Lizathi lisalibele lizibone izintombi ezincane zisakhulayo lizibone zigqoke izimpahla zemihlobohlobo eminingi seziqala zikhuphuka zingena ngemizi kwakuthi noma kubhekiwe ngalelo langa awudingi ukuthi ungakulowo muzi nxa ufikile nje athola bephakile odlaye azidlele nje nyama umnqutshu izinkwa ezilejemu kube mnandi kube njeya ngakho ke bafowethu engani singaziphatha kahle sikhumbule ukuthi nxa uphela nje nxa ikhisimusi iphela kuzangena futhi usuku olukhulu lokubungaza unyaka omutsha masiqeda khona lapho kuzangena izinkinga zodwa nxa singakwazanga ukusebenzisa imali kahle kuqakathekile ukuthi loba siligubha lolu suku sibe lonanzelelo olukhulu sibuye siphephile singasebenzisa imali ngendlela ezingafanele siyabonga
namhla kuhlelo lwabosiko nokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu sike sizwe ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngiqale ngokuthi ikhisimusi enhle kini lonke basakazi be-Studio 7 lani balaleli bomsakazo lo osilethela indaba ukusa kwamalanga okunye nje size saziphosa ukugoqela umhlaba wonke lokwelizwe lakithi sikuthola kona lo msakazo libe nekhisimusi elihle singakayi-ke uya emadilini lawo esiwalungiseleyo kumbe sesivela kuwo ake sizweni ilizwi lenkosi ukuthi lona lithi namhlanje siyakhangela kuLuka chapter 2 ivesi ngelika 14 kumbe siqale ku 18 lapho kufundeka khona kanje masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lomdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye ilizwi engifisa ubana silibambe ngalolu suku lapho uJesu esezelwe ngelokuthula yiko ke siyabona labazali abaningi bayethe abantu ababo amagama atshiyeneyo ahambelana lokuthula kulabo thulani kulabo thulisani kulabo nokuthula ngenxa yokuthi leli gama likhuluma kuhle kakhulu emndenini yonke ebantwini bonke lapha ke kuthiwa kwabonakala ingilosi lebandla lasezulwini zonke zidumisa zithi ukuthula emhlabeni kungani kufuneka ukuthula emhlabeni lapho uJesu ezalwa kuyikuthi umhlaba ngokwawo ngaleso sikhathi njengoba kusesenjalo namanje ukuthula yinto engatholakali lula engatholakali kwabantu lasezizweni eziningi imindeni ayilawuthula emsebenzini akulakuthula elizweni angikhulumi umhlaba wonke ugcwele ukuxokozela ungakhangela kumabona kude ubale lezi ndawo emaphephandabeni ubale lasemfonini yakho ungakuyananzelela uyafica ukuthi inkulumo le ndaba eziningi kazilani lokuthula ngamunye ngamunye abantu kabalakho ukuthula abantu baswela izinto eziningi inhliziyo zibalise zingaqedi abanye bacine bezibophela abanye bacine bephambana amakhanda abanye bacine besenza amacala ahlasimulisa umzimba ngenxa yokuthi ukuthula yinto abayiswelayo empilweni zabo ukuzalwa kukaJesu kubuyele khona lokho ukuthi kuzothotshwa umhlaba umhlaba uthole ukuthula abantu bathathe impilo zabo lemoya nemiphefumulo yabo bayise kuNkulunkulu bambongele lo ozelweyo ezalelwa ubana ube lokuthula emhlabeni nxa ungelathanda awula ukuthula nxa ungela kubekezela awula ukuthula nxa uswela awula ukuthula sengathi uNkulunkulu angaqalisa ngawe angaqalisa ngami inhliziyo zethu zithole ukuthula ngale iKhisimusi ka 2022 yayibe Kisimusi engafaneni lamanye amakhisimusi kayisilethele ukuthula esisebenza labo kabathole ukuthula esihlezi labo ezigabeni emphakathini kabathole ukuthula ngaphezu kwakho konke lokhu lelizwe kalithole ukuthula ilizwe lakithi lamanye amazwe abasibusayo sengathi bangathinteka ngale ikhisimusi bathole ukuthula okuvela ngaphezulu inkosi yokuthula ayisigcine isilondoloze ngamunye ngamunye size siyefika ekupheleni kwezinsuku zethu asikhuleke uNkulunkulu wokuthula asibusise asinike ukuthula ukudlula ukuqonda konke hlale nathi kusigqiba lomnyaka kungene lathi umnyaka 2023 Jesu abe lathungo sulumandla kuvuthukane amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Bazalwane, ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu okhulumayo ngumfundisi uMsilisi Ndlovu owase Brethren in Christ Church East Gate. Sibonge kakhulu kumphathi ohlelo. Sihlobo zami, sesifikile esikhathini samakhisimusi lapho esibungaza khona, esithokozelela, esithakazelela khona ukuzalwa kwenkosi lomsindisi uJesu. Kuyisikhathi esihle esibalulekileyo kithi abakholwayo ngoba kulapho impilo yethu yahlengwa khona ngokuzalwa komsindisi ukuthi sibuyisane thina noNkulunkulu. Umsindisi wazalwa ukuthi aqoke ubuntu bethu kwenzela ukuthi thina sithole impilo ebesisilahlekele. Siyabonga kakhulu umusa asenzele wona uNkulunkulu. Siyakhuleka futhi njalo ukuthi njengoba sisaqhubeka siphila asithakazeleni iKhisimusi, sihloniphe uNkulunkulu, sihloniphe isizwe, izizwe esiphila kizo, sihloniphe abantu esiphila nabo, sithakazeleni usuku oluhle ngenjabulo epheleleyo, singakhohlwa ukuthi sathandwa, lathi sithande, sinikeze abanye uthando, kungaba izipho, kungaba yikubakhulekela, kungaba yikukhuthaza, kungaba yikubavakatshela, sikwenze konke lokho sinanzelela ukuthi sathola umhlobo onguJesu watshiya izulu, watshiya ubukhosi bonke ukuze alande thina emhlabeni ukuze ngaye thina sisindiswe. UNkulunkulu alenzele kahle, uNkulunkulu alibusise. Ngiyakhuleka isibusiso sezulu phezu kwenu ngegama likaJesu, amen.
Wezemidlalo, abezemidlalo bakhulekela ukuba kube lengqubekela phambili ngomnyaka ozayo kuhlangothi lwezemidlalo. Ubika uJoseph Njanji.
Ihlelo iqembu leBulawayo Chiefs uLucky Ndlela uthi umnyaka ka 2022 awumenzelanga kahle, njalo ngomnyaka ozayo uzaqhubekela phambili ngezifundo ukuze alungise ikusasa yakhe.
Ebhoreni iqiniso, hayi lo nyaka I think so far is the worst year engi experience leyo eforeign. Kube lokuvalwa kwama international games and lokhu kudangalalise amaphupho ethu, like siyakwazi ukuthi ama international games lawa yiwo asibonakalisa ngaphansi kwamazwe. Phezu kwalokhu lo mnotho wesizwe welizwe siyawubona ukumija. So khona lokhu kuthethe kuhle kwasilethela ukukhangelela phansi ikusasa yethu ukuthi lingabe liqhakazekile. 2023 ngikhangelela ukuthi ngiqedise i-masters yami enast. Okunye engikukhangeleliyo nje ngama-opportunities abetha whether eboreni loba ku-business sector.
Undlela wenza izifundo ze-sports science njalo ngo-2010 wayeyingxenye yeqembu labasakhulayo abaleminyaka elishumi lanhlanu eladlala kwimidlalo ye-Youth Olympics yaqhutshelwa kule Singapore. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo uVusa Ncube uthi lo nyaka badonse nzima kulo mdlalo, kodwa nxa kungahamba kuhle ngomnyaka ozayo bawaza uphakamisa.
Sifunde okuningi ngayenalo 2022 okutho ukuthi sesila ma-plans lezifundo esizazenza ngo-2023 ngoba sikhangelele ukuthi u-2022 kade ngani unzima ngoba asibange sikhule nge-sport siphume ukuhlala nje si-easy. So 2023 sikhangelele i-recruitment enkulu kakhulu ezikoleni lapha ngoba ngo-June sile plan ye-interschools.
Umqeqeshi weqembu elitholakala elokitshini lasemakhokhoba elemakhokhoba Tigers Wilmot Kwenda uthi bebekhangelelwa phansi njengamaqembu asebenza labasakhulayo.
2022 was a good year for us. Sipholisile because abafana abaningi bapromothiwe baphumelethele kileli nyathi kusindlovu. So 2022 sisebenze kuhle kuphume kuhle ekuphesizini sinasicontinuele kuyasiphuhlisa abantwana sithole i-sponsorship sibe le-division 2003 to get i-sponsorship vele itimethi iqhubekele phambili kuthi yaphambili.
So kwisikhathi sezemiculo
bonani salbonani 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 lokhe uJays Marabini ngithanda ukufisela abantu isikhathi sihle kakhulu 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 lezimuli labangane uKhisimusi kube umnyaka omutsha bafisela okuhle okuhle kodwa okuhle kodwa
ukulumbulalazwe
album entsha etixola abantu bethi behlezi emakhaya bayilalele lapho bayikhangele ikhona ku-YouTube ikhona ku-Facebook ikhona lapho ezitolo ezithengiswayo ku-internet. Ngakho-ke ngithi abantu hayi abaphili abantu kube kuhle umnyaka omutsha omuhle olempumelelo sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba kuhle kakhulu. Kuza futhi mhla 8 December sosela malanga nje amalutshwane siyabe sile show enkulu kakhulu kobulala lapha lo Sochamoyo we Black Mfolosi kuzaba kuhle kakhulu abantu abakuye ngobuningi ukukhuluma nje uSochamoyo sendleleni vela ubeletho eCanada le America le Europe usendleleni nje uyafika mhla ka 26 so uyabe fresh akho ke abantu ababuye ke bazobona ukudla kwamehlo kube mnandi ngifisela okuhle konke Jesu Marabini wonke.
Siyabonga kakhulu Jesu ungajikela kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulazwa ikhefu lekhisimuzi eZimbabwe nakwamanye amazwe. Olivalelisayo umthembo osithembayo uGibbs Dube lilazo.